udaba lolu inkomo ludaba olubuhlungu olubi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokhwana esihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa, abantu bengathi kona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo. Yikho khonoko ezombangazo, yikho khonoko okudala khonoko ukuthi kugcine sekuleka ukutshiselana izinto kunjengakhonoko. Sokuliwa lapho. Ngaso sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezi. Kodwa-ke ngaso sikhangela siqhathanisa, sesikhangela ukuthi amapholisa wona bethenywe njani senza umsebenzi wawo. Afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kambe zingani azinani lokuthi nezombangazo. Kodwa bona abayiwo abakufunayo ukuthi kuye nezombangazo, yiwadi bekubabele ukuthi bekubeka kwethu wena into lezo nezombangazo. Khangela-ke kathethe inkomo sokuliwa. Sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesiphindisela, abanye njalo sebephindisela. So into yakhona yinto esiphenduka ibe yinto embi kakhulu.
Vathi abe-TCCC ibabagawule, amapholisa akhanya esekela lina abe-ZANU-PF ngoba vathi uMoblessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa. Kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMoblessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-TCCC yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Ukuthi inkomo kuyadanisa kakhulu ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC ku-TCCC. Indlela yabo bathi nxa bengahlakala le nto ezinjengalezi bathi wena hayi lokhu kudalwe iZANU-PF, lokhu kudalwe abantu beZANU-PF ababulela umuntu. Yiko khona kuso kudala izinto iyihlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngakutele enye into komo ukuthi nxa ukhangela khona kufana kuyakuthiwa kusilwa amafemili. Kuthi nxa kusilwa amafemili zana lawo kuya ngokuthi lwalokuliphi bandla lwalokuliphi bandla. But nxa abantu besilwa umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuZANU-PF okuyathiwa lwanuliyazeyikuthi kanti kuya ngokungangeni khonoko kukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu.